usisu sasekukura wonke siyazakala. Sasuzwa nguye ephethe ngaleso sikhathi uPrime Minister lo Defence Minister ngo-1980 kwakunguye ubaba uMgabe. Kwasebenza wonke umuntu wayesenza ayekwenza, whether waye ku-CIO, whether waye ku-Defence Forces, whether waye ku-Policeman, bonke babesenza ngaphansi kwezinqumo zakhe. Lokho kuthiwa under his orders and instructions. Nguye umuntu yena yedwa owayephethe konke elizweni.
UMnangagwa ubethanda ukungayiphathi lindaba yegugura wundi. Sesingabona yini la mhlawumbe ekhombela umunwe kuMgabe njengoba uMgabe semgconile.
Uvele wakhombela kuye phambilini, ngizakhumbula ukuthi wathi yena wayengaso Defence Minister ngezindlela wayesithi buzana uSidney Sekeramai. Wathi wayengaso Prime Minister ngezindlela wayesithi nxa lifuna ukwazi ngegugura wundi buzana uRobert Mugabe. Into enkulu yokuthi laba abantu ababekhona bencedisana ukubulawa kwabantu yibo abaphikisanayo ukuthi ngubani owenza kakhulu kulomunye. Kodwa thina sikhuluma ngokufa kwabantu, umbhuqazo owenzakala endaweni yasemathebeni nemihlezi. Kwabulawa abantu, kumele kulungiswe khona lokho. Laba benza leyo nto batholakala icala, kulungiswe ngendlela efanele ilungiswe ngayo, hayi ukuthi bona baphikisane ukuthi ngubani owakwenza kakhulu okwedlula omunye.
Indaba yakhe yokuthi amaNdebele yiwamele agconwe ngendaba yegugura wundi ke
egugile phela kakhulu. Nxa kuyukuthi ucabanga ngengqondo ehlangeneyo khona lokhu kubonisa ukwehluleka okukhulu ukuye. Angeke ubleme umuntu onguye owafayo, owabulawelwayo, uthi yena nguye olecala. Kunjalokho esijwayele ukuthi sikubone kuthi nxa kudlwengulwe owesifazana kube sekuthiwa ubegqoke njani, ubehlezi njani, ubethakathana, kungasolwa lo nguye owenza icala. Asibalekeleni-ke khona lokho simeni kulaba ababulala abantu, bayazazi, siyabazi, kumele kube yinto elungiswayo.